Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yevotazo izadlala ihlupa ngoba ma ingachaswanga kuhle akutsho futhi ukuthi izeke yabe right khona kuyana yikho ngoba umumo esikuwa ma election ngumumo wokuxokozela. Akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa.
Inhlanganiso yezeke ithi ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota olwe voters roll oluhlelekileyo luzanikezwa amabandla ezombusazwe abaphumelele kuncintisa kukhetho kungelambadalo. Amalunga ebandla le-National Patriotic Front, NPF, asebiziwe emthethwandaba isetheswa icala lobudlwangudlwangu. Wezemidlalo, umncintiswano wenguqu wokudinga intshantsho zomhlaba jikelele uyindaba esegudwini kulezi nsuku kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe commission ebona ngezokhetho abezekhi bathi ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota olwe voters roll oluhlelekileyo luzanikezwa abamabandla ezombusazwe ngemva kokulotshwa kwamagama abaphumeleleyo okuncintisa kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lengcazelo iza ngesikhathi uzulu labamabandla ezombusazwe bekhalaza ngokuphuza kwabezeki ukutholisa abamabandla kanye lozulu i-voters roll kodwa eyitholisa abakwamanye amazwe abanjengeBritani ngesikhatshana esifitshane. Umgcini sihlalo wezeki uJustice Priscilla Jigumba uchasisa ukuthi umthetho uthini ngokutholakala kwe-voters roll.
I think in the next day or so you'll see a list of all successfully nominated candidates presidential national.
Kunsukwana ezilandelayo lizobona amagama labo abaphumelele ukwethula ingwalo zabo ku nominations court sebephuma kumaphepha ndaba kulele ngoba umthetho utsho njalo ukuba kumele sikwenze lokho. Umthetho uthi wona ekukhitshweni kwamagama labo abazoncintisa kukhetho kugwalo ndaba lwe government gazette kumele sibatholise leyo voters roll esiphelile njengokutsho umthetho.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba uZulu akazwisisi ngokumele kwenziwe ngabezeki ukuthola lolo gwalo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Jenesani Ntungagwa.
Okwakuqala mina ngingathi khona kungaba le nkinga ukuthi izeki sigcina siyikhangela ngani kumbeni singane elitist kumbeni singathi inhlanganiso eyabantu abangafikekiyo abangafikelekiyo. Khona ma izeki ekwenzayo kuliqiniso ukubona kwami akulalutho olubi ngoba la isebenza lalaba abancithisayo ukuthi ibanike lelo ithuba le-information eyabiyiningi. Kodwa ke lakho sinanzelela ukuthi masiya kuma election kwezinye isuku asithathi isikhathi ukukhangela izinto. Omunye lo munye usekhangela ukuthi lami ngiyovotelwa. Sizathi seziphambili sithole ukuthi i-voters roll ibile nkinga zayo. Kube nzima kumbeni kube into yokuphuza ukuthi inkinga lezi zikhulunywe.
Ubeka abezeki umlando uNtungagwa lokungatholisi ulwazi olwaneleyo phezu kwalolu daba.
Indaba ye-voters roll izadlala ihlupha ngoba ma ingachaswanga kuhle akutsho futhi ukuthi izeki yabe right khona kuyana yikho ngoba umumo esikuwa ma election ngumumo wokuxokozela. Akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa. Mina ukubona kwami indaba ye-voters roll ihlupha khonapho izeki la kumele isebenze gadalala ukwedlula lakho kukhona.
Abamabandla ezombusazwe yaphikisayo adaniswa ukuthi i-voters roll ikhanya itholwa lula ngabebandla elibusayo kodwa abezeki bona bamangela ukuthi i-voters roll ehlelekileyo ayikabi khona. Ekhona etholwa nguZulu yiyona leyo alokhe besayisebenza ukukhipha konke okungamelanga kube khona. bathi abazayithola kungela nhlawulo ngabancintisayo kukhetho abalamagama ayabe eselotshwe kugwalo olwe Government Gazette. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abazahlola ukhetho oluzayo bakhuthazwa ukuba baqhube umsebenzi ngendlela ezasuthisa amazwe wonke omhlaba kanye labantu baseZimbabwe bengayi emadolobheni kuphela kodwa lasemaphandleni lapho kuvame ukwephulwa umthetho lamalungelo abantu. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazi weStudio 7 zithi abazahlola ukuqhutshwa kokhetho oluzayo bevela kwamanye amazwe kumele baqalise ukubuya khathesi elizweni njengoba ukhetho lungahlolwa ngelanga elilodwa. Umnumzana Thenisani Ntungagwa uthi abantu laba kumele babuye bezimele njalo bengabuyi bethi bazonceda iZANU-PF kumbe amabandla aphikisayo.
Ukubona kwami akungeke kwabalula ukuthi umuntu athi khona into zama-observer missions ziyahamba njani. Kodwa bakhona okulula kibo ukuthi bebuye njengabe European Union ngoba ama-officer babavele khona apha. Thina kaseke ku-Commonwealth. So angikhangeleli ukuthi singaba le Commonwealth Observer Mission. Kodwa i-SADC sonke siyayazi. I-AU sonke siyayazi. Ngingazi ukuthi nge-UN kugcina sokuyenzwa kanjani. Kodwa ngamafichane mina ngathi ama-observer missions lawa akumelanga ebuye ezolalela uhulumende. Kumele ebuye ezolalela labo abancithisana kokhetho.
Umnumzana Ashley Funye isakamuzi saseHarare uthi okuqakathekileyo ukuthi abantu laba baqale umsebenzi kathesi ilanga lokhetho lingakafiki ngoba bengahamba ngelanga lokuvota awasoze baguqule lutho njengoba abantu bengabe besethusela kudala.
I think okuqakathekileyo ukuthi ama-observer ayenze kathesi ukuthi beqalise bemonitor the preconditions of the elections because last time babehamba besiya observer kuphela but then many things would have happened before people go and vote. So kuqakathekile ukuthi beqalise bebekwazi the environment, even the circumstances that are leading people to vote. Put context in the way you're going, you find that in some regions, you can be observer, but people are ready to be victimized.
Owaye ngumgcinisalo wekomishini yokhetho ye-Independent Electoral Commission of South Africa, osekungumanyana owe-SADC ebona ngezokhetho eZansi Afrika, unkosikazi Brigile Bam uthi kuyathokozisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa unxuse abamazwe omhlaba ukuzohlola ukhetho njalo bazazama ukuthi baye lasemaphandleni.
Siyathemba ngempela ukuthi manje kulama elections ezayo yonke into la eZimbabwe izakwenziwa ngendlela efanelekileyo ngendlela yomthetho, abantu bangakhali ngezinto ngesikhathi sokuqala ebeze bahlupha. Sijabulela ke ukuthi into yokuqala nje ukuthi uhulumeni uvumile ukuthi abantu bangaphandle ama-observers makeze azobona ukuthi kwenzekani. Kuba ngesikhathi saphambili u-government walana ebengafuni ukuthi abantu beze lana bazobona ukuthi kwenzekani. Sina sihambanga kakhulu, ufuneka lezo zinto uphumele ngaphandle, ungahlalela ehotel, ungahlali la kuphela. Ufuna kodwa abantu sibabizile, sibuza bona abantu bala ekhaya, yibona abazi ngempela ukudlula thina.
Lokhu umnumzana Charlton Nyoni uthi kuzenza abantu babe lethemba kukhetho.
Ngibona ngani kungasiphathisa kuhle ngoba nxa bengabakhona laba abantu ukuvoxeka lokho kukhona kungaphela kube clear ukuthi izinto zihamba njani.
Umnangagwa unxuse amazwe wonke alesifiso sezokubona ukhetho lwalonyaka lokuqhutshwa okube ngokuqala ukuthi amanye amazwe anjengeBritani lamanye akwinhlanganiso ye-European Union azokwenza lokhu ngemva kokuxabana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Owakhathesi abamanyana we-European Union yibo asebefikile. Amazwe amaningi afana labo-America, Australia le-China akhangelele ukuthi azabuya ngensuku ezinhlutshwana ukuthi ukhetho luqhutshwe nomanje kule nkuthazo yokuthi ngabe wabuya masinya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Amalo Amalunga ebandla le National Patriotic Front NPF asebiziwe emthethwandaba isetheswa icala lobudlwangudlwangu. Amalunga lawa abikwa achaya umuyi umnumzana Makura Charumbira emahofisini ezanu PF eDavisol. Ngobulawayo ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Icala abaletheswayo babika balidala ngomnyaka ka-2016 umuye uCharumbira esaphila kodwa alingenanga emthethwandaba ngenxa yokuthi ugwalo lwecala i-docket kwathiwa lusiwe eHarare. Abetheswa icala leli bathi ngesikhathi betshitsha emthethwandaba babesetheswa icala lokutshaya uCharumbira kodwa khathesi sebebhalelwe ukuthi icala labo ngelobudlwangudlwangu i-public violence. UCharumbira uze wabhubha icala leli lingathonisiswanga. Isimanga yikuthi ugwalo lwedocket soluvelile ngesikhathi abetheswa leli cala sebebhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka njalo basola ukuvelwa kwedocket leyi ngesikhathi somkhankaso. Omunye wababizwe emthethwandaba umnumzana Cosmas Ncube uthi uCharumbira wabamangalela batshitsha emthethwandaba baze badela.
Nayithe simtshayileyo satshitsha ekhothi satshitsha ekhothi istethi isitshela ukuthi idokhethi lihanjiswe eHarare kalikho. Sasizacina kuthiwa no lapha kukhanya ngani indaba yethu kayindawo sizabizwa ngama-summons. So then now into kade into esimangalisa ukuthi idokhethi lihamba njani eHarare thina silale yabe lilandana eHarare njalo why i-directive vele eHarare ngoba kathe sesibizwa sesisamoni ukuthi mhla ka-20 June siye e-court.
Omunye wabetheswa cala linye ngumnumzana Butholezwe Ngwenya. Ungwenya ukhala ngokuthi icala elibhaliweyo seliguqulwe ethi kukhanya icala labo elikhulu ngelokusuka kuzanu besiya ku-NPF.
Ekuqaleni bekuthiwa yi-assault against thini ukuthi satshaya uMakura Charumbira khathesi kubuye sokubhale ukuthi sokuyi-public violence. Ngubani okutshintshayo njalo kutheni? Asisakwazi ukuthi ukusuka kuzanu PF sisiya ku-NPF i-National Patriotic Front licala yini.
Unkosikazi Hilda Ncube uthi ngelanga le-nomination court amalunga ezanu PF abatshela ukuthi bangaze babhalisele ukuncintisa abanye baza kuya ejele.
Singu-6 esetheswa icala leli akukatshintshi but into etshintshileyo licala. Then abanye bethu nxa sihamba phandle abavele nge-nomination kota abantu bezanu PF babesitshela ukuthi nina refilled ama-candidates enu NPF but after nomination court bazihambe ejele vele alisoze recontest.
Abathathu laba balile ukuveza amalunga ezanu PF abethuseleyo ngelanga le-nomination court besithi besaba ukuhlukunyezwa kodwa bathembise ukubaveza emthethwandaba kusasa. Imizamo yokuxhumana legqwetha elibamelayo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa lamabandla achiyeneyo ngamalungiselelo awo okhetho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele ukuze silithinte lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Ziyalandela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Xi Jinping wakwele China uthi ulethemba lokuthi ele North Korea lele Melika azagcwalisa izithembiso azenza kusivumelwano. Amazwe la asilobe emhlanganweni wenkokheli yawo owenzelwe eSingapore. Uxi utsho la mazwe lapho esamukela umkhokheli wele North Korea uKim Jong-un wele China. UZulu waseTurkey uyavota ngesonto kukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kukamongameli Recep Tayyip oleminyaka elithumi lesithupha esembusweni lo ebandla elikhulu eliphikisayo uMuharrem. Lamhla kweziphathelane lomnotho welizwe sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions yena osichasisela ngokuqansa kwintengo yempahla kanye lokuswelakala kwemali okulokho kuqhubeka elizweni.
Iqiniso ukuthi wakathi imali ivele iyahlupho ukuthi isihlupho edlula kuqala. Ngoba ungakhangela lapha emabhenki uyafika. So kulesikhathi amabhenki aselesikhathi sokuthi ungavele ufike ekuseni. Abameli ibhenki zivale ngoba sokuthi awu 12 banike izinamba ungajayiweze nale namba efikiwe ukuthi awu sevakusela mali. Uthi ngawusukala abakathi abantu sebethiwa abangcono abantu bathenge besebenze nale kuthi ayiplastic money. Ezitolo lakho siba lohlupho okuqale sinandela ama-price asekhuphukile kathesi. Kula kuqala ama-price enjalo ekhuphukile ayatshiyana. Ungafika uthwele i-USA i-price yakhona iyehle phansi. Ungafika uthwele ibhondi i-price yakhona iyabisa ikhwelela nxa uthwele i-USA. Nxa ungafika uthwele irandi iyabe ingaphansi kwebhondi kancane kodwa iphezulu kwe-USA. Nxa uthi uyaswayipa isikhathi esiningi iyabe kuyeqongileyo phezulu. So ungananzeleli ukuthi asilasibili i-price eqondileyo. Abantu bezitolo indaba leyo ukuthi kuswipe ngokuthiwa yi-paper money njengoba yalethwa abantu baleke bengayihloniphi leyo nto. Abantu baleke befisa ukuthi ngabo uyathenga abantu sibile ngemali ebambekayo ikakhulu i-USA, but i-USA khona ayisabonakali. Kwesikhathi kuyenzakala ukuthi la mnqando leya mali ngeholo vele inyanga iyaphela ngayo ngebhenki. Ngoba ungaziyo ebhenki khonaphana ube le nhlanhla ukuthi ngoso usuyathola imali yakhona bafika bakunika isaka lama-coins kabe ngama-50 cents, ama-20 cents, 25 cents, bangekuba nzima. So uzananzela ukuthi abantu vele sebananzela ukuthi ebhenki akuncedi kakhulu. At least indawo ebingcono ileyani i-ATM uyabusazi ukuthi uzathola at least imali ezwayo, imali yephepha. Kodwa yikho lapho kulihlupho khonaphana ukuthi nxa ungafika uthole ukuthi vele isikhathi esiningi akubi le mali. So sebahlangana ukuthi abantu bangene phakathi bayedinga amatshe lawana khona, but abantu ama-coins abawafuni. Uhulumende wayethembisa ukuthi kuzabangcono kodwa kusegcina uhulumende leso kumehlule.
Yena uhulumende wayethembisile njalo ukuthi uzananzelela ukuthi intengo yempahla iphonge ukukhuphuka nje mahlayana ayibisele phansi. Alikuboni konke lokho njalo alikazelizame ukukhulumisana laye njengezakhamisi.
Uhulumende lomutsha lo ongenileyo kamnanga kulengqeni isikhathi esiningi sokukhuluma labantu kalaso ngoba abantu ngengathi ezijene siyizakhamizi uthola abaye bengali befisa ufana bakhulume labo. And iqiniso likhona ukuthi hayi intengo ukuthi ikhuphuke iye phansi akuvumi. Njalo okunye sekunanzelela okwenza intengo ehlala iphezulu ikuthi sibuswa ngabantu abangathi balokuganga okuthile. Phela iningi labo bona izitolo esithenga kizo athola ukuthi bona babantu abayiwo futhi abangama-ministers labasezikhundleni ezithile yibo futhi bona abangabanikazi bama-shops anayo esithenga kiwo. So uzananzela kulokuganga okuthile ukuthi bafisa ukubana imali yabo ikhuphuke iye phezulu ngoba phela uhulumende lwana okamgaba ephumile kungenele obunangakho wananzelela kubuyele futhi abauthesefile cabinet yabo abise abantu abafana nayo bona besibaziyo ukuthi abantu kuyo balezitolo abalamabhizinesi akufanele sithengekiwo. So labo abafuna ukudla into enkulu yikudla balandaba labantu.
Izisebenzi-ke zithola njani iholo lazo?
Izisebenzi uhlupho lokuhola lokhu lukhona. Ungananzelela kuyimikhakha eminingi ezisebenzini. Uzananzelela okokuqala abantu abaningi amakhampani amaningi akukabi lelanga ukuthi umuntu ohola ngaleli langa asilaphe iday yaziwayo. Imali iyadinga lapho etholakale khona abantu bephonge ukuyinikwa. Okwesibili uzananzelela ukuthi ezinye izisebenzi benjalo benikwa imali yakhona abanye banikwa imali yakhona ingagcwalanga yenyanga ngenxa yokuthi 50%, abanye ngenxa yokuthiwe 80%. Alitshwana amakhampani anika abantu imali ekwanileyo vele impilo yakhona inzima kodwa undala ukuthi usuthole imali njengoba ngikhuluma uhlupho lemali uthi vele uthi ufuna teso ukuthi uchithe imali zakho phakathi nasingabantu abamnyama bonanzela semizi ngale khaya kule mali yawufuna ngawe uyayithola sibili njalo iyimali ukuthi la uthumele abantu abasekhaya bayisebenzi. Kuba nzima umuntu osekhaya ngiyamthumezela iplastic manje uyayisebenzana. So izisebenzi aya kula nto enhle umuma omubi ama-price aqansa kodwa iholo lezisebenza aliyiphezulu. Kusegcekeni ukuthi hhayi uhulumende lo sibona ngathi lokwehluleka okuthile yikho sibili abantu nxa kusiya ngezisuza kule election abantu bebehamba sibilweni bakhala funa ukuyavota belokuchuna ukuthi hathi bo abantu laba abakhona ababusa abaebameceleni ukungena abaye abantu engxenye into zingaba ngcono ngoba abantu bathwele nzima ezimbabwe la.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZCTU sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abazancintisa kukhetho baqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezijiyeneyo zelizwe bethembisa uzulu intuthuko nxa bethe banqoba. Omunye wabancintisayo laba ngunkosazana Perpetual Nomcebo Nleya webandla le-Alliance for National Salvation i-ANSA, yena odinga ukumela isigaba sebulilima West edalele ephalamente. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Manleya waqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenze wangena kulolu khetho.
Ngesifiso sokuthi ngibone i-youth iphatheka ezinto ezedevelopment lokukhuluma nge-gender based lokuthuthukisa isigaba sakithi kulilima wesi ngokuhambisa izikhalazo zabo-government. Ngibone kulama-challenges amaningi kulilima wesi enjengokuthi kathesi amasela wonke ezinkomo agijimela ngapha kithi kulilima wesi ngoba kuyindawo esekugcineni izikolo abantwana izikolo zikatshana bayenelisa ukuhamba esikolo kahle le-network yakhona ayibambi yonke amafoni amaradio silalela nzima inews amaklinikhi akatshana i-transport imigwaqo ushile sisele i-transport ngenxa yokuthi imigwaqo ushile intsha ikakhulu thina abafundile labo baswele ukuqhasha ngenxa yokuthi bazame uku-apply ama-intake bayathola kodwa ukuthi beqhashe ngapha kithi kukhanya kunzima nalabo abangafundanga bagcina sebeyenza izinto ezingasaqondanga ngenxa yokuthi isikolo sabe sikhatshana bengesenelisi ukuya esikolweni.
Lubhahe kanganani udubo lokusilela kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo khona ngapha?
Hayi vele kithi ngapha kuvile ukuthi abasakhulayo bethole umsebenzi ba-apply abatsha ama-application abo ama-envelope abo hamba elobe ukuthi bephendula baphendula bagcina sebebona kungcono ukuthi bephandle kwamazwe and ngale phandle kwamazwe njengase-South Africa soku-overcrowded ukuthi bafike ngale bethole umsebenzi bayiswela begcina sebezenza izinto zokuganga amankazana sethengisa imizimba abafana sebeyenza ukuthi sesikhathi lokubona intsha ibuya ngobuningi sebevela phandle kwamazwe beyizidungu sebebuya bezongcwatshwa ngapha ngenxa yokuthi ngapha basele imisebenzi begcina besaphandle besasenza ukuganga futhi.
Balalela abantu abavotayo khona ngapho ebulilima West alubana bethe bakukhetha mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona?
Ma bengangikhetha amazwi engabatshela wona ukuthi ngingathembisa ukuthi ngithuthukise ama-problems abahlangana nawo njengokuthi ama-clinics njengapha kithi kulama-clinic asayakhiwa so ngingathembisa ukuthi engapheleliswa ama-clinic la njengeTokwana Limba Tsuguru labadala bethole imali zabo ngendlela ama-link yezele development ema-resettlement nengikhuthaze labo mama ukuthi bejoyine ama-club beyenze into zama-club kuze bekhone ukuzincedisa.
Lo ngunkosazana Perpetual Nomcebo Nleya owebandla le-Alliance for National Salvation njalo ozancintisa ukhetho lokudinga umeli webulilima West edalele ephalamende ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaMakhulela 2. Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Kusasa eleMelika linanza ilanga lamalungelo eziphepheli ele-World Refugee Day limanyene lamanye amazwe. Leli lilanga eliveza njalo indlela iziphepheli eziphila ngayo emhlabeni jikelele. Njalo balesineke baphinde bebonge amazwe abagcinileyo. Iziphepheli lezi zivela kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo. Abanye bazihambela bebodwa kukanti abanye balemuli. Abanye balenkolelo ezijiyeneyo. Njalo kufunda kwabo kuchiyene. Kodwa ubudlelwano babo yikuthi bonke basuke ngokungathandi emazweni abo bevalekela udlakela ikakhulu olwamalwecatsha lona osoluthwalise amagabha avuzayo abesifazana labantwana. ngakho elemeli kancali naza ilanga leli liyaziqhenya ngokuthi liyabasiza laba bantu ngokuningi ukugoqela ezempila kahle kanye lamanzi ahlanzekileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo namhlanje umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele uyindaba isegudwini kulezi nsuku kweleZimbabwe kokuthi la maqembu aphatheke kumncintiswano lonyaka owe-ORAP zenzele Isuzu Champion Cup abebizwa ngamagama amazwe aphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba eqhutshelwe kweleRussia kulezi nsuku. Intathe yezindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ebezibizwa ngamagama amaqembu aphatheke kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kweleRussia izikolo ezilishumi lesithupha ezisuka kwelemandabeleni lasemkabazwe ebezithe gwaqa isikolo seGifford esisedolobheni lakobulawayo kumncintiswano walonyaka owe-ORAP zenzele Isuzu Champions Cup. Lo mncintiswano osule minyaka emihlanu wasungulwayo uqoqa inhlanganiso ye-ORAP isebenzisana labe Auto World njalo ungenwa izikolo ezisemaphandleni. Omunye wabadlali ophatheke kulo mncintiswano uThabani Ngulube uthe lo mncintiswano muhle ngoba usipha ithuba abantwana bemakhaya ukuba bebonwe ngamaqembu asemadolobheni.
Ya, so le lithuba elihle ukuthi maybe singabona mona amaqembu asemathown that ukuthi sizodlala kule tournament.
Iqembu lamantombazana elemzimini ohayi ebelibizwa ngegama elithiwa Mexico yilo elinqobe ukucelela besifazane ngemva kokuchayela emanama ebelibizwa ngegama elithi England kufinal njalo yilo ebelivele liphethe isicoco ngemva kokunqoba la kumncintiswano owanyakenye. Kucelela abafana kunqobe iqembu letongwe hayi elesabite bridge lona ebelibizwa ngegama elithi Spain kanti nyakenye bekunqobe iqembu letholojo hayi. Ezinye izikolo eziphatheke kulo mncintiswano walonyaka kucelela abafana abale minyaka engaphansi kwamashumi amabili ngezibalisa yeseGifford High ebesibizwa ngegama elithi Egypt, esemabhikwa High ebesibizwa ngegama elithi Brazil, esenhlangano High ebesibizwa ngeArgentina, esecholocho High ebesibizwa Morocco, eseclock High ebesibizwa Tunisia, esesibomvu High ebesibizwa ngegama elithi Portugal kanye lesemanama High ebesibizwa ngegama elithi Russia. Kucelela amankazana aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili amaqembu abebizwa ngokulandelayo. Iqembu lemalunguti hayi belibizwa France, elefatima hayi belibizwa Nigeria, elezwa ngendaba belibizwa Senegal, elemanama belibizwa ngegama elithi England, ekuthi elephashu belibizwa ngeGermany. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kazinje siyamluma esithi singamandebele singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-National Patriotic Front NPF aseviziwe emthethwandaba esetheswa icala lobudlwangudlwangu kobulawayo. Inhlanganiso yeZEC ithi ugwalo lwe-voters roll oluhlelekileyo luzanikwa amabandla ezombusazwe ngemva kokulotshwa kwamagama abaphumelele ukuncintiswa ukhetho. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.